Anti vele abantu bezanu laba abalifuna iqiniso, umtswango yabe khuluma iqiniso. Lakho futhi beze bemfake lakho bamfaka lakho ngamanga besithi uJabulani Sibanda wenze lokhu lalokhu lakho kungalunganga beqamba amanga befuna ukukhupha nje uJabulani Sibanda. Umtswango nxa exotshwa phela kuyaba le vote of no confidence within nationally level, not i-province. I-province ingena ngaphi entweni enjenganayo? Bona nxa bele-complain abe-province, babhala i-complain yabo beyise ku-national executive, beyise la kuminista wema-overdress, ukuthi lokhu hayi yikho esikubonayo lokhu ngazani kakusiphathi kuhle. Njalo bengikho ku-national khona lapho mangaka ama-province asekelana lento enjengayona le. Amanye ama-province angazethi wona hayi lokhu eliwenzile kasikufuni lokhu. Kumele ukuthi khona nxa kule nyathelo elithathwayo kuye lithathwe yi-national executive, kumbe bemelele i-congress yabo, kumbe bemelele bedicleye yona leyo khona okho abakwenza kuJabulani. Indaba bengenzi njalo. Kodwa-ke iparty yona yemele ikwenze, not war veterans, ngoba kazenge ewonele i-war veterans. Yikho u-stop no nonsense loyana lo mgabe babesithi war veterans kumbe i-army out of politics. Lizimele lodwa laphana. Yikho khona lokho. And then they're still doing the same thing. Ngenxa yokuthi khona isikolo kasikho, abalandeli into eyiye khona ebhaliwe emele ilandelwe ngabantu bonke.
Kodwa kungani lokho kusenzakala khathesi isikhathi sonke lesi-ke?
Ngabantu phela labantu abangayinxa zonke. Kumele sibuye leqiniso khona lapho esibuye kwazi ukuthi khona yona ngiwayiphathi yalani kayinabantu. Namhlanje kungavuka umthwangene nalani ngupresident bonke bakuthi vele wenze kuhle, nguye nguvele kade simdinga nale simthandayo. Umthwango vele iqiniso yabe linela elikhuluma njengoba liyilo lona. Kodwa libuhlungu iqiniso yabe likhuluma ngoba uyabe sekukhuluma lelifihlo zabo abazenza bona labo yabe baqamba.
Siyananzela ukuthi sokungumnyaka owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhutshwa embusweni. Ungathi bandlaleli linjani kathesi? Lingabe liqinile kumbe kungayenzakala okwenzakala kuqala?
Hayi, kathesi-ke selisiye kumaphethelweni vele sokuzintshaka zodwa laphana. Ngendlela yokuthi lokho kuxotshaniswana khona laphana kuxotshwe ngapha ebantwini, kuxotshwe ngapha emapholiseni, sibone ngazani kulokhu kuxokozela sibili lokho kusiba khona ngendaba yesizathu sepower. Ngobana lokho kwakhulunywa nguLumumba, lwana kuthiwa nguLumumba, kwakhanya ngazani kwaqhaqha iparty leyo. Njengoba kathesi yona iparty sikhangelane lokuya esigodini lapho ukuthi bazake behlangana kuma-conference abona lawo, ngibona ngazani khonaphana bazahle beqondise izinqumo, beqondise iphathi kumbe beyiqinise khona laphana. Kodwa-ke ngenxa yokuthi khona okwenza ixwege kathesi yikuthi yena umnumzana uMnangagwa ukhupha abantu bokuthi khona kukhulunywa iqiniso. Sibona kubotshwa kuzeubotshwe nabantu ade singabacabangile osupermanti wanzira, sibona kubotshwa abantu abaningi ngesizathu se-corruption. So uMnangagwa nxa yena exotshanisana ne-corruption ebantwini abazi ukuthi khona bagangile ukuthi be-investigate, iyabe ngonanga lutho umnumzana uMnangagwa laphana. Ngoba kathesi khayile ifiweli ngokuxotshaniswana kwabantu bona labo ngazabe sebebotshwabotshwa okwamakhetheli kwabo lokhu, ifiweli sikhona sitholakala, izinto ezitolo sezitholakala. Osokushota kathesi yimali, bonke labo baningi abantu abazalandelela lapha sizwa kathesi emagudini lapha bakhuluma ngokuthi bafuna ukulandelela obhethi, bafuna ukwenza lokhu nalokhu. Laba abalamacala laba uzama ukuthi bathanyele bakhuphe laphana.